kuliqiniso ukuthi khona lokho kutsho iAfro Barometer vele abatsha abakuthakazeleli ukubuswa okwenziwayo eAfrica phose wonke nje amazwe eAfrica abatsha abakuthakazeleli yikho uthola ukuthi amabandla aphikisayo amaningi ajayele ukuthi khona kwande abantu abatsha ukuthi abantu abadala basale bekuyona lawa abusa kabi ngoba bona kuyikuthi kungenzeka ukuthi kungaba yikuthi bakujwayela vele ngesikhathi izone ezinjengezikhathi ze-colonization izikhathi zabo Smith ukuthi baphile ngendlela eyokuncindezela yona le abatsha hayi vele kabahambisani la
ucwaningo lolu luveza njalo ukuthi abatsha emazweni amaningi e-Africa abangeni kakhulu kundaba zokuvota kumbe ezombusazwe lokhu likubona kunjani eZimbabwe
ye abatsha bathi benjalo kujwayele ukuthi kube yingxenye yabo abaphatheka entweni zokuvota ezombangaze kabangeni vele kuzo okuningi kakhulu babanyampiswa ludlame oluyabe lukhona ukutshaywa kwabantu ukubulawa kwabantu into ezifana lazo nalezo
umbiko lo uveza njalo ukuthi abatsha baqakathekisa kakhulu indaba zokuswelakala kwemisebenzi kanye lezomnotho ukwedlula indlela uhulumende aphatha ngayo umbuso kumbe ezombusazwe lokhu likubona kusenzakala lakho eZimbabwe na
iye kuyenzakala eZimbabwe kakhulu ukuthi abatsha bacine bengathi bakhangele kakhulu ngokwemisebenzi leminotho yiku uthola ukuthi abatsha bacina sebesenza even izinto abangakholelwa kizo kufana leZimbabwe nxa uthola omutsha kuthiwa usekela ibandla elezana kusuke kwesikhathi sokuyindlela yokuthi ufuna ukuthi aphile